Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT lithi lisahluzisisa isinqumo somthethandaba we-Constitutional Court olahle isicelo sokumiswa kokhetho kusalungisiswa udaba lwe-delimitation.
Akukho okutheni esingakwenza ngoba udaba lwethu lulahlwe yi-Constitutional Court okuyiyo inkundla ephezukena kwazo zonke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni izolo elengise izandla evela emkhosini wokugcotshwa kwenkosi uCharles wakweleBhilithani.
Sibonile osomabhizinisi beEngland abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe, labanye abafuna ubuya uzovula amankampani abo la. Sabona behlangana lolowaye ngumongameli weBritain ubaba uTony Blair.
Ibandla le-MRP lisebenzelana lele African People First elakwele South Africa asevumelane lohulumende walelo lizwe ukuthi abadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke kwele South Africa.
Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthwakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe, bese nakhona lapha ke eSouth Africa siyahlukumezeka, bese kungathi ngabantu abangenalo ikhaya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Ivandla le-MDCT lithi lisahluzisisa isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court olahle isicelo sokumiswa kokhetho kusalungisiswa udaba lwe-delimitation ukuze libone ukuthi lingathatha nyathelo bani. Umkhokheli webandla le-MDCT Mnumzana Douglas Monzora utshele intatheli zindaba izolo eHarare ngemva kokwethulwa kwesinqumo lesi ukuthi bayasisola kakhulu ngoba silozombusazwe wasengezelela esithi abasuze bakhawule imizamo yokuthi ukhetho lwenziwe ngokusemthethweni njalo okumgceke kungela kugqilibezela. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Akukho okutheni esingakwenza ngoba udaba lwethu lulahlwe yi-Constitutional Court okuyiyo inkundla ephezukena kwazo zonke. So okumele abantu bakwazi njalo bakubona ukuthi besiqondile ukuthi udaba lwethu alulahlwanga ngoba kuthiwa into esikhuluma ngazo ziseceleni kwe-constitution. Balahle nje ngalokho esikuthi ngama-technicalities, okutsho ukuthi belahla ngezizathu thizeni ezingelane lelo daba kade silulethe emthethandaba, kodwa ezimayelana lokuthi izindaba zomthetho zihanjiswa njani. Njengokuthi bathi bona into kade sizikhuluma ababona ukuthi bona njengomthethwandaba ophezulu kule nto abangazikhangelisisa bazihlolisise ezingazi ukuthi bafise ukuthi bangenele ekuwephulweni kwesisekelo sombuso welizwe. Kukati thina siyabatshela ukuthi besibatshela ukuthi akubelanga balinde umthetho uze wephulwe, kumele bavele bakuvikele lokho. Noma upresident bengakayenza ukhetho noma ukhetho belungakayenzakali, bekumele nje bavele bakuvikele ukwephulwa kwamalungelo abantu ngaleyo ndlela.
Manje ngokubona kwenu, nxa kuyukuthi ukhetho luzaqhubeka luyenzwe phansi kwe-report yona le i-delimitation kade lifuna ukuthi yesulwe, libona ngani kuzahamba njani? Kulakho yini kuba labanye abazahamba emthethwandaba bekhonona ngempumela ngokubona kwakho?
akula nto esizayenza ukhetho siyaya kilo besivele silungiselela ama-candidates ethu sesiqeda lathi njengamabandla wonke kuyiwe khona ekhethweni. Kodwa siyakubona nje ukuthi zinkobe ezilenhlabathi ezingasoze zidleke kuya abantu belokhu besukuma bevuleka, iningi livulekile amehlo namhlanje ngento yenziwe i-MDC ukunanzelela ukuthi indaba nxa livelelile nsolo livele lizisukumise noma ukhetho lungakabi khona. Bazasukumisa abanye singakayi ekhethweni, bazasukumisa abanye kuphela ukhetho. Kuyahlala nje udaba lokhetho lweZimbabwe luludaba olwehlukanisa abantu ukuthi bekungaba lula konke lokho ngabe iconstitutional court ivele yakuqeda ngokuthi kulandelwe umthetho ngendlela akade kumele ulandelwe ngayo.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni izolo evela kweleBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles III. Ekusukeni kwakhe, abalandeli bebandla leZANU PF bathi bona uMnangagwa uzathatha leli xesha ukukhulumisana lenkokheli yakwamanye amazwe ukuze ilizwe leZimbabwe lamukelwe njalo ngamazwe womhlaba. Kodwa uMnangagwa ubonakale ehlaliswe emsamo wendlu lapho kade kuhlezi abantu makhaza. Wenelise nje ukukhuluma lo wake waba inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Tony Blair lonobhala jikelele womanyano weCommonwealth unkosikazi Patricia Scotland. Yena omkhumbuze ukuthi kumele alungisise ezamalungelo kaZulu andivana amukeleke kulinhlanganiso. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa usuke lapha esiya eBritain ngemva kokunxuswa inkosi uKing Charles III ekugcotshweni kwakhe ubukhosi bakhe. Uhambo lwakhe lusuka lapha ejonge ukuyaba ngomunye walabo ababe bekhona bewitnessa ukugcotshwa kukankosi uCharles III. Akulokunye kodwa ekhona ngale sibonile osomabhizinisi beEngland abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe, labanye abafuna ubuya uzovula amankampani abo la. Sabona ehlangana lolowaye ngumongameli weBritain ubaba uTony Blair, sabona ehlangana lomama uBaroness uScotland onguye umabhalani jikelele oweCommonwealth. Konke lokhwana ngesilungu babiza bethi ngama-side show ento abevele elandile ekuyabona ukugcotshwa kukankosi uCharles III. Yikho phela kodwa kunye lokhu lakho kuhambe ngendlela eyiyo ephambili njalo evele eyiyo esidingisayo. Njalo okunye okuqakatheke kakhulu ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi kona ngemva kwe-land reform ngo-2000 kuzofike namhlanje, so iminyaka engamashumi amabili lantathu, which is 23, besingela budlelwane bona lobo ukuthi kona iBritain ingasinxusa entweni zabo, ngoba phela ukugcotshwa kwenkosi ngale kibo yinto eqakatheke kakhulu ngesiko labo. So khonokho nje ukuthi kona sinxusiwe kutshengisa kubantu hayi sokuncibilikile, sokukhulumeka, ngoba iZimbabwe yona ehle yadeclare yathi kona sifuna ukuthi kona singabi ngumuntu ozondala lomunye umuntu lapha elokuzini emhlabeni, kodwa sifuna ubana sizwane labantu bonke.
Kodwa ngokubona kwakho kuqakatheke okunganani ukuthi ilizwe leZimbabwe lingene kunhlanganiso ezinjengabo Commonwealth, njengoba sisazi ukuthi eleZimbabwe lisayiRhodesia laligxotshwe kunhlanganiso ezifana lazonezo zalafakelwa lama-sanctions kodwa laphumelela lilo mnotho oqinileyo. Ungathini wena ngalokhu?
Akula into embi ngokuthi iZimbabwe ijoyine inhlanganiso zonalezi enyabo Commonwealth, njengoba ngingatsho maphambilini iZimbabwe ihamba ile nkulumo yokuthi kona we want to be friends to all and enemy to none, ukuthi una sifuna ukuthi una sidlelane nomuntu wonke singalwi ngitsho la yedwa. So khonokho yiko kwezuluna kube mqoka ke kubana sibe khona enhlanganisweni zonalezi enyabo Commonwealth, siphila sonke labanye abantu ndawoni, siyakwazi ukubana even singakhangela indaba yeRhodesia befakela ama sanctions kodwa phela babe yikith and kin kwaku abantu bani baba ngeke bababulala ngoba siyakwazi indlela amakhiwa athandana ngayo labantu babo ungakhangela even nxa uthi ukufuna ukuba lo mudlongudlongo baphanga nje bathatha abantu babo bebanakekele ngoba bona kibo uswele komuntu one kuphela wabo yikulahlekelwa kakhulu so asonto emangalisayo yikubona even ama sanctions ababawafakelelana kwakulezi ndlela ababekwanisa ukubona bawabhaste ngawo just lakubona lathi sinje sekhonapha noma besikuma sanctions labo abe-Britain labo-America besiloko sisila ngenxa yokuthi amanye amazwe njengabo-China bebeloko besincedisa nangabe baceleni labo-Russia yikho okuthunyayelwa i-Second Republic ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Ibandla leMRP lisebenzelana lele African People First elakwele South Africa selivumelane lohulumende walelo lizwe ukuthi abadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke kwele South Africa. Ibandla leli lithi ibandla leAfrican People First libe lomhlangano izolo lomphathintambo ezenzakala elizweni leSouth Africa. Umnumzana Aaron Motsoaledi bavumelana ukuba abantu besigaba seMandebeleni abanamapermit asephela kumbe asezaphela umsebenzi kuzamele bayowavuselela kundawo zamakiosk aselungiselelwe ukwenza lomsebenzi. Unobhala jikelele webandla le-African People First, unkosikazi Julie Pillay Mbutuma, uthi uMotsoaledi uveze ukuba abantu bakomthwakazi kuzamele bagcine amarisithi okuvuselela ama-permits azasetshenziswa ukuthi bengazabotshwa bengahlangana lamapholisa. Uphile uthi njalo sokuvunyelwana ukuthi abantwana abalabazali abadabuka esigabeni sikamthwakazi abazalelwa kwele South Africa abasebele minyaka elithumi lasithoba minwe mbili 18 kusiya phezulu balelungelo lokuyabhalisa ukuba izizalwane zakwele South Africa ama citizens. Abadabuka esigabeni sikamthwakazi abafuna uncedo bakhuthazwa ukuthi baxhumane loPhile kunombolo zeSouth Africa ezithi 0742224161. Lezi nombolo lizazithola enkundleni yokuxhumana iFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele. Sixoxele isikhulumeli sebandla leMRP umnumzana Velile Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthwakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe bese nakhona lapha ke eSouth Africa siyahlukumezeka bese kungathi ngabantu abangenalo ikhaya. Kungakho ke phakathi kwehlelo lwethu leInternational Lobbying ukuthi sizwakalise ngodaba lwakomthwakazi siyesa hlangana lebandla leAPF elilona ke manje esisebenzisana lalo ikakhulu sikhangeleke ngendaba yokuthi kusizwe abantu bakomthwakazi abalapha eSouth Africa ikakhulu kukhangelwe udaba olokuhlala kwabo lapha oluhlanganisela amaphepha namapermit okuwona ke abangabagunyaza ukuthi bahlale belapha. Njalo ke siqopheke sikhangeleke ukuthi ke kungabi nokuhlukunyezwa kwabo ikakhulu sikhangeleke ngezinye inhlanganiso ezingabe ke zivikela ke ubuze kumbe isizwe seSouth Africa kodwa ke indaba yakomthwakazi sizama ukuthi siyilethe ku South African community ukuthi ke ibe special case na mala ngabe kukhona ke okukhangelwayo kodwa ke udaba lokomthwakazi balukhangele ngendlela eshiyeneyo.
Manje khona oku elifuna ukuthi likwenze into esiqalisile na kumbe khona kuyaqala ukukhulunywa phansi ungasitshela nje ngamafeatures ukuthi selikusibanga si.
Yebo kuluhlelo oseluqalile lolo ke uhlelo lolo lwaqala ngokuthi ke kuye kwaba nokukhulumisana phakathi kwebandla le APF lapho ibandla le MRP elahamba la yafika ke eThekwini lapho kunama office ye APF saba nokuhlala phansi sathatha mhlawumbe 8 hours xoxisana ngendaba la ngodaba lokumthwakazi nokuhlukumezeka kwabantu bakomthwakazi kwase ke sasuka ke lapho ke ngokwehlukana ke saqala ukuhlela ke umhla ka 1 May lapho esiye samhlela ke sekunama stakeholders amaningi ashiyeneyo saluhlela ke loluhlelo lwaphumelela kweza abantu abaningi bakomthwakazi ababuya bazohlanganyela kulolu suku waba ke nomthandazo owaba khona ke wawaphethe ngubishop Comfort and then ke kwaba nezikhulumeli ama stakeholders ashiyeneyo kakhulu kwezepolitiki nobukhosi nabo bakhuluma ke obakomthwakazi kuza kuba na nemiye imihlangano ezaqhubeka isenzeka mhla ka 7 lapho ke SES ahlala lebandla le APF saxoxisana futhi kabanzi ngenhlupho nangalokho okukhangelelwe ukuthi ke ma ebandla le APF lisiyaxoxisana labo zakwabo lapha ke South Africa ke iminyango eshiyeneyo ikakhulu ke ezepolitiki ukuthi ke bahambe bephethe udaba oluthini so baye baya namhlanje ke mhla ka 8 ukuthi ke baye xoxa ngalolu daba bayile ke eminyango weze Home Affairs bayahlala ke phansi ke nomhlonipheki ophethe Home Affairs uAaron Mtsaledi kwaba nokuxoxisana ngalolu daba bephothula ngodaba lokumthwakazi
zikhona yini ezinye inhlelo ezifanayo lamanye amabandla kumbe inhlanganiso elifuna ukuthi lenze inhlelo ezifanayo
njenge political party Mthwakazi Republic Party masikhangeleke ukukhulumisana nezizwe zonke esithi international lobbying sikhangelele ukuthi ke sifinyelele ke bonke kumbe zonke inhlanga kumbe ama organizations angabe ekhona afisa ukuthi alalele ezwe udaba lwethu njenge APF.
Alo ke ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi inhlanganiso ethiwa Home Seekers for ED isikhuthaze uhulumende ukuthi abele uZulu wemadolobheni umhlabathi wokwakha izindlu. Iphepha ndaba le Chronicle lilodaba lokuthi uZulu kasabanjwa ngumthetho ukugqoka ama mask kodwa umuntu ulelungelo lokuzikhethela ukuthi uyafuna ukugqoka kumbe hatshi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ndinjani basakazi labalaleli, hayi siyabonga izindaba, hayi ngimzwile uMagalela Mafasibanda iphawulethi yabantu besindebeni ngabehlisa umoya bebambane bukhitshizane. Ya yena umbono omuhle mpela kodwa ichi kuyahlupha ngoba laba abantu uMagalela Mafasibanda baseharare le bona vele bazitshele ukuthi bona yibo abaphathayo anishabona into yahle yamoshakala kwabana ngeyunithi kudivele bona yibo abakhokhela yonke inhlanganiso nje ibe bakhokhelayo abangapha emhlubeni wesindebeleni bahlala bengamasekeli unje lawo Magalela Mafu uyakwazi ukuthi vele awusoze ube yisikhulumeli se-Triple C uzadlala uyisekeli akuzuye kufa ye kumbe kuzeke uzuye uyishiye leyo Triple C ujoyine elinye ibandla uzamele uyisekela ungaze uyingene kamonzoro ungaze uyingene kabani ezilo yingokhela umuntu waseharare uzahlala kuphela uyisekela so kanti ungapha emathempeni ndabona abantu abakhokhelayo yini andiso siyazi ukuthi umbuso uyatshintshwana sisibonele ngoba America betshintshana abantu ungena obhaba abantu abamnyama sibone South Africa batshintshana imibuso kanti ngale ke eZimbabwe ukuthi akudinde umhlobo wani ophathayo lo muntu umhlobo ophathi yini yikho sokukhoza ukuthi abantu bengazwani MRP hayi ngolo lathi sizimile sona siziphathe ngabo nabo beziphathe ngabo njengoba bethanda ukuphatha. Siyabonga
sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo hayi siyakubona lokho kuzisa ubuhlungu okwenzakala elizweni lakithi. Hayi mina ngihlezi ngiyala ngithi izano PF ngeke litshintshe elizweni lakithi laba ba selfish too much inhliziyo zabo zimbi kakhulu abantu labo aso bantu abangalungisi izwi leliya ngoba into yonke bafuna ibonele kibo into yonke phela azilihlazo uma ungakusizwa umntaka mgabo lama plaza ngu21 uthi uyabhek ngilisho ukuthi linjani hayi kuzuzu ubuhlungu lo ubuso sibuza ukuthi abantwana bakamnanga ngobona balengaki amaplazi 21 ah lokhu kuya yazi ukunyoka yamangaza ngempela inotho ukuthi banotho kungakanani ah kodwa baliqedeni izwi lezimba ah balibulela impela baliqeda kududu liphelile izwi lamaphoyisa lamasotsha athunywa ukuthi ayebulala abantu ahlukumeza abantu balani bona bahamba becela amadlisi gabala moto bahamba ngenyawo bahamba ngamabhayisikili bathini bona amalisizo ukuthi umuntu ongakaze alwimpi ongawazi ukuthi umbhobho uphathwa kanjani amaplaza ngu-21 bona behamba becela amalifti isuku zonke phezu kokuthunywa kuthi abayebulala abantu phezu kokuthunywa kuthi abayebopha abantu amaphoyisa lamasotsha la angithi uyabona ukuthi vele amaphoyisa lamasotsha azahluphekeza yekufa beprotekta abantu abatshontsha imali begcwalisa ezindlini zabo omnangagwa labo
lichana njani studio lichana njani studio ngicela nike ngibale lami i-audio yami bakithi kambe suku zonke ngidlala lokhu engifaka nje ngifuna ukuthi ngigcizelele mayelana ngendaba kamnangagwa yokuthi yena usevela e-Britain sevela kuyaphi sevela kuyabenza ama-mega deals kunini ama-mega deals akhulunywa ngawo kusukisela ngena 2017 wagijima ilizwe amazwe wonke akula nto abuyelayo namhla 2023 akula nto abuyelayo yikuzivakatshela nje kuphela
sanibonani njalo bantu bakithi kini lonke mahlaba kini lonke ma-ovedi nanzi izindaba ke lonke likhuluma ngawo amaplaza akhiwa alenzeni kalilawo liko zakini ke mawavete lokho elikhala lithi ye bantu bakithi asidwelanga ukuthi omunye kunotho omunye sifuna sonke siphakameni silungiseni izwe lethu njengokuba sayesilile sayesithi kulabo lokuzeni amalokuzeni labo obhushwa kathi lithi obhushwa bana besebenza labo bebuya bezosithathela bebe ngobhushwa sishi bethathe yonke into zibe ngezabo so hayi ake lizame iplani siyalibonga
studio 7 linjani siyaphila ngasonke siyathokoza inyuzele simayo zinhle kacela abantu babambana ngaxajama opposition njengalokhu bechasisa inkokheli lapha ulo kawusebenzi lokho kufanele ukuthi sibambane sibe ngabantu abakhuluma zilinye ngoba singama opposition siyenze into siqinile unqobe singayenze ngathi izano lefuna ukulwa sendibulala abantu yenza yonke lento kodwa ke ivote ivele nginto efanele ibe khona ngoba izano lifuna one party state iyefuna ukuthi nganze kungavota kube one party state yona le esiyenziwa ngu-Smith babethi bakhupha yona kodwa ke bona bafuna yona hayi asibambaneni sekuyiwa khona emavuni yabo
linjani ku-Studio 7 hayi siyajabula ukuzwa indaba ezimnandi mihla ngemihla ngithi qhubekelani phambili lingakhathali ukusinikeza zona izindaba mina bengithanda ukugcizelela baka-Studio 7 ukuthi kukhona imibono ebihle kakhulu ebantwini khona lapha but kwesinye isikhathi uthola ukuthi aliyidlali emoyeni imani ngokudlala imibono yabantu ababingelelanayo mani yabo kumbele ivule indawo yabantu ababingelelanayo uthola ukuthi umuntu uzokhuluma nje binyelela umbinyelelo uzibani mbinyelelo uzibani mbinyelelo uzibani wami kanjani njani lolu hlelo ngolezindaba sizwe imibono yabantu manje kuyavotwa sifuna ukuzwa imibono yabantu kanjalo nje okhuluma ngomshoza ngokuhlala South Africa ngiyabonga
yebo makhuluma silapha igama lami khona Gomo phuma ngasekhaya lupani lakwendakwa khona ku-41 ye siyazizwa izindaba zimnandi zivela kubo lola ikhulume lakhe ilizwi kunalivakale phakathi komphakathi ye ya kulalo ndoda lo ovuka ekuseni lapha ikhuluma othanda ukwenza igungu yakhe lo hayi ukhuluma iqiniso lihle utshona sisithi mashona siwa bani umbuso ubandezela izani asikheni zani asikhipheni izani bantwana bekhaya bantwana abahle asikheni izani izani yefu njalo ngeke ikhokhele abantwana belizwe kungela mali ethengayo abantu bephila kuboleka izimali emalayini boleka behamba bekuba kathi upresident lo mfuna ukubuza kahle kahle kathi yena inhliziyo yakhe injani kahle kahle abantu abahlupheka kangaka abanye bona baswela yona i-2 rand abanye bona baswela yona i-3 rand ukuthi nje hayi yazi ukwehluleka kwabantu bezanu abantu bezanu buyehluleka phumani embusweni siyalicela get out liyehluleka akulamzame luzama yi-1 alinasihawu futhi labantu sengithi ngaphakama le audio izwakale
shalale zimbi indaba madoda lapha empilweni uhluphe esinaloyo ukuthi sonke singabantu esizitshela ukuthi thina abanye abantu bayenzwa uNkulunkulu webona abanye abantu bayenzwa uNkulunkulu sonke singabantu bakaKristu then kulokuthi kulento eyenzakalayo egcina isiyafaka ukuthi abantu bengazweli bengadlelani begcina bengazwani ngoba mawukhangela omunye umuntu umkhangela njengenyamazana kuba nzima what I'm talking about respect to each and every individual a creature of God a creature kaNkulunkulu nje umuntu wonke ngekaNkulunkulu uhlonipha ubuntu la ukuze uhloniphe ngoba nyezwa nje labantu uzokuthi ubani kodwa mayethethisa umuntu umthethisa ngefoni akamkhangelanga wangamthi ungayikuye emtshela direct kunokumtshela indirect so mina into engizamayo lapha ngithi bantu bakithi ake sihlonipheni umhlaba ugcine ube ngumuntu ozathi noma uzihambele okuhamba ungalavalo uhamba ungesabi ukuthukana is not politics that is a radical thing futhi engasozi kuncedise ngalutho wena osifakele isikresi mahara ma ufanele ufuna ukukhuluma ukuthi abantu belizwisise don't talk about tribe lokwana kwadalwa nguNkulunkulu ukuthi abanye abantu umuntu ekhulume lolu limo ongalikhulumiyo omunye la ekhuluma ulimi lolu ongalikhulumiyo kodwa zonke izidalwa zikabani zikaNkulunkulu lapha ngizama ukuthi lani bantwana abancane uma likhuluma ngepolitiki lingakhulume uzozokungena le nhlamba inhlamba vele yakhe yakhani ngoba ayiyakhile ukuthi inhlamba yakho inzondo izondo uma isikhona liyagcina lingasezwananga umusa wenkosi uJesu wahlale kini udumo nofefe lobudlelwano omunye uhlale kuze bapathi yami
lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Izikolo zivuliwe okwehlandla lesibili izolo imbadalo yemfundo sokuyindaba egudwini njengeminyaka yonke ngemva kokukhuphuka kwayo yonke into njalo lezikolo sezikhethe ukuphawula imbadalo ngemali yakwelemelika ikanti abazali besemukela iholo ngedola leZimbabwe. UBathabile Masuku usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Sibongu Musa Dube olomntwana ofunda ihlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Isikolo kasicacisanga whether kuzaba lama visiting loba kazi ukuba khona bazasazisa in due course but ama-fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo the US dollar component lale ibhatalwa nge-local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti-challenge engibe nayo ukuthi ama companies baphuzile to pay us now izikolo sezivula sokumele siyenze ama errands wonke ama lines e bank network izikolo vela zivuma ukuthi umntwana angene ngabhadalanga fees ngapha emsebenzini yabufuneka ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumele owayenzelwe umntwana kwanisa ukuhamba esikolo lento zonke ezigwanileyo ngapha inflation ichayile imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane
omunye njalo umzali umnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhangelwa ubhubhane lwe-COVID-19.
Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawufunda aseyanele sengamalanga apheleleyo angamahlanu okutsho ukuthi sebezathola imfundo eyaneleyo hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo baza kuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele labantu abethu baphumelele.
Unkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda kobulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi kwa this term izikolo zivulwa hayi zivulwe kuhle sibila zange sibe lodubo and the school nayo labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulabo abazali esithe singakabhadali ischool fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini ischool fees. Hayi bazingele kuhle sibila abantwana esikoleni kuli term akufanani ndakwezinye indawo bathi baziqoshe ngelanga lakuqala. Kuthebelana bangabhadalanga kodwa athesayi bazongenele sibili ukuthi
unobhala ugatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisani Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile esigqibela ke uhlelo lwethulwa lamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa ngasikhathi sinye kumbe abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30.